Kuhlelo Waza Friday kuliviki sixoxa lo phathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini ebalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike sabakhona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi ezimvili ku-April khonapho kodwa hayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange saligxuba kwele Melika xangaphamba simbona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa but ngendlela masithe siphenduka ngayo hayi basamukele kakuhle lalapho ebesihamba khona sishaya khona hayi konke nje kuyinto kade inhle kakhulu lati kuze basijabulisa abantu.
Moyo namhla lichaya ngaphi njalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo?
Sizokuba sise-Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le Dallas eTexas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival. Leyo sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwele Zimbabwe abakhulu abanjengabo Thomas Mafumo la uzokube ekhona khonale. Ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo. Njalo sabamema lapho bazokube khona sihlangene sinjalo. And then sibe sesisiya kuthiwa yi-Truman's Bay Grassroots Festival. Yikho lapho sizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela?
Nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zinandi sizibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho. So hayi lathi sikhangelele sibili ukuthi lokho kuzokuba yintokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani lani?
Kuyikuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kuphethe bathola abangazali besizwe kodwa balesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sikizwe nxa kuyikuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke kubo-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke kuyo ungasidinga khona phaake yasithola. Then okunye engingakutsho ikhona ukuthi loba libe ngasimema nje lapha babe khona kumbeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane nabo manager hayi konke siyakhona ukufika khona.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlelo?
Hayi sile silamavidiyo esinawo esawenzayo yengoma okuthiwa nguzarabhana. So manikani kungaba yinto enhle kakhulu nxa lingasimpla nje le album lethu lona lelokuthiwa yethusona elitsha esilalo nje lisemple ingoma ezikhona phakathi konke kanjani.